soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Linga litshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-9 Mabasa 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka ezikolo zelizweni jikelele kulandela ukubanjwa leli gciwane kwabantwana bezikolo zesigodini abangamachumi amahlanu lanhlanu.
Sasikhulume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavulwa, ababalisi labantwana kumele bayehlula imbucaze lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli.
Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ithi kusukela ngomvulo izisebenzi sezizakuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki.
Hayi, lami ngivumelana lawo ama-civil servants uma ekhala esithona iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasi ndawo, abakwanisi ukubhadala ngisho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende. Siyavumelana lapho, siyabasapota njalo.
Ummeli weBudiriro edalele ePhalamende umnumzana Costa Majingauta webandla le-MDC Alliance umiswe emthethwandaba kamanje eHarare namuhla esetheswa icala lokudlwengula owesifazane.
Kodwa bangaki abantu abezanu abayephula imithetho ye-COVID? Asikezwa ngisho lo yedwa umuntu wezanu osebotshiwe ngenxa yokwephula ama-restrictions e-COVID. Kubotshwa abantu be-opposition.
Umyeni wendlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth uPrince Philip kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lilako ukumemetheka ezikolo zelizweni jikelele kulandela imbiko ethi abafundi abedlula amachumi amahlanu 53 ezikolo ezimbili ze-Sacred Heart eze-secondary le-primary esigodini ezansi emaNdebeleni sebebanjwe igciwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labafundi laba ngabe esikolo se-Sacred Heart High, kuthi ababili bafundi esikolo se-Sacred Heart Primary kanye lezisebenzi zalezi zikolo ezimbili. Obona ngokukhishwa kwembiko kugatsha lwezemfundo, umnumzana Dawungana Ndoro utshele umsakazi we-Studio 7 uthi lezi zikolo kwamanje zivaliwe kwe-quarantine njalo abezempilakahle bakhonale.
The school is currently
okwamanje lesi sikolo sivaliwe ukuze kunqatshelwe ukumemetheka kwalezi gciwane kulandela konke okumele kwenziwe
the Ministry of Health and Child Care.
Lanxa kulamaviki amathathu izikolo zivuliwe, iningi selilokwesaba ukuthi izikolo zingadala ukumemetheka kwaleli gciwane ngamandla ngoba iningi labafundi lingalandeli iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane esikolo. Umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, ezansi emaNdebeleni, uthi uhulumende uvule izikolo lanxa bekusobala ukuthi bezingakalungeli ukuvula.
Sasikhulume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavulwa, ababalisi labantwana kumele bayehlula imbucaze lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli, njalo futhi sikhangelele ukuthi sizathola ama-cases amaningi awe-COVID nxa uhulumende yonke engasilaleli.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Thandeko Zinimkandla oyisakhamuzi eGwanda njalo wake waba ngumbalisi othi iningi leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane kazilandelwa ezikolo.
Kanti njalo bona ababalisi balakho yini okuvikela abantwana labo bazivikele emkhuhlaneni lo? Angithi ngabe kulendlela zokuthi wonke umntwana nxa efika izikolo zivula ahlolwe sibloqondileyo uhulumende wenza amawala engafakanga ukuvikela abantwana lababalisi labo bongasenze ezikolweni indlela zokuthi baphephe.
Umqondisi ogatsha lwezempilakahle zansemandebeleni unkosikazi Rudolph Kotsore kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwatholakala abangamachumi ayisithupha lasithoba minwe mbili 68 belegciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 166,543 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,814 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela nyakenye. Abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ababesaziwa ngelokuthi Apex Council bathi amalunga abo akasenelisi ukuya emsebenzini nsuku zonke ngakho bazoqala ukusebenza okwensuku ezimbili nje kuphela ngeviki kusukela ngomvulo ozayo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngabomanyano weZCPSTU encwadini yabo abayilobele unobhala ogatsha lwezisebenzi zikahulumende uAmbassador Jonathan Utaunashe ngemva komhlangano oyenzwe izolo phansi kwedale leNational Joint Negotiating Council NJNC ocine ungasaphumanga lalutho olubambekayo phakathi komqhatshi lezisebenzi phezu kokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende zingezelelwe ngesilinganiso esinganani. Uhulumende ubikwa ezinikele ungezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75% eqala ngokubatholisa isilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu 25% kuyona le inyanga, kuthi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% ihlawulwe ngenyanga kaNhlangula. Kodwa abangene lomhlangano bemele isebenzi zikahulumende bathi bafuna iholo labo libuyele kulokho elaliyikho khona ngenyanga kaMfumfu womnyaka ka-2018 lapho isebenzi zazithola iholo elingaba ngamadola akwelemelika angamakhulu amahlanu $500. Umsekeli kanobhala we-ZCPSTU, uMnumzana Gibson Mushangu, ulandisa kabanzi ngale ndaba yokuthi izisebenzi zikahulumende kazisanelisi ukuya emsebenzini malanga wonke ngoba imali eziyitholayo inganeli indleko zazo zansuku zonke, esithi ngoba eziyitholayo kayifiki lakusilinganiso zamadola emelika angamakhulu amabili 200 ngenyanga.
Lokhu sizakwenza kuze kube sekufike isikhathi lapho uhulumende azoluzwisisa khona lolu daba lwethu lokungenelisi ukuya emsebenzini. Kasiyi kumnika isikhathi thina sokuba akwenze nini lokho. Sekukuye njengomkhathi ukuba aphange alungisele lolu daba ukubona ukuthi luyalondolozwa lolu hlangothi lwezisebenzi zakhe.
Uzulu wedolobha leHarare lakwezinye indawo zelizwe lonke jikelele uthi lanxa kuza kuba buhlungu lapho izisebenzi zikahulumende zingasanelisi ukuba semsebenzini sikhathi sonke uvumelana lenyathelo elithethwe yi-ZCPSTU. Omunye wabo kungumnumzana Victor Dube wasemzini weBudiriro 5 eHarare.
Izisebenzi zakhe azitshongo ukuthi sinike imali engekho. Imali ekhona, imali yona le abayikhuluma ngayo ukuthi iminyaka ephelileyo kusasebenziswa emazweni angama-USALA babehola ihola elifika kuma-500. Kodwa kathe sibona bathi hayi ungasiniki i-increment, sifuna yona leyo imali yona le i-500 kodwa siyifuna imali yona le eZimbabwe. Yinto nje eyodwa. Kodwa uhulumende uyehluleka, uyaqila abantu bakhe. Nxa eqila izisebenzi zakhe angazi thina abantu makhaza uzasenzana njengoba wasiqila kudala.
Kwasekelwa ngumnumzana Silas Mthombeni wasemzini wePhumula South kwaBulawayo.
Hayi, lami ngivumelana lawo ama-civil servants uma ekhala esithona iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasi ndawo, abakwanisi ukubhadala ngisho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende. Siyavumelana lakho, siyabasapota njalo. Loba nje kathi siyakwazi ukuthi kuzasibetha lapho sesifuna ama-services abo lapha lalaphayana, kodwa hayi, mabayenze lokho ababona kungani kuzabanceda. Siyavumelana lakho thina.
Amazwi kaMthombeni agcizelelwe ngumnumzana Adwel Dube okhuthaza uhulumende ukuba alulungisise ngesiphangiphangi lolu daba lweholo lezisebenzi zakhe.
Mina ngombono wami ngibona njengani into eyenziwa ngemasebenzi iright kakhulu, because hey, abantu abathile nzima kakhulu, sokusikhathaza kakhulu, because hey, i-government kumele ilalele into abazikhulumayo bangaphunguthula nje. Ngombono wami ngikhathaza kakhulu. I think this time ababuyele umbono oright kakhulu. I think that i-government izazwisisa.
Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi akuba mangalisi osekusenzakala, ngoba kuyikho abavele behlezi bekukhuluma sonke isikhathi ukuthi zilungiswe indaba zeholo lezisebenzi.
Uhulumende kumbe abaqhathi nje kababhadale imali ababezibhadala kungakaze kubuye i-RTGS, esingathi ngesilungu ukurestore ke i-purchasing power yezisebenzi zonke nje. Yiko kukhalwa izisebenzi zonke, yiko kukhalwa ngabantu bonke nje ukuthi imali zethu esasizihola kungakaze ke kubuye lokhu ke okwabuya kwabhidliza esasikuhola, yizo imali esizifunayo.
Lo msakazo awusazange wathola ovelela kwakogatsha lwezisebenzi zikahulumende, njengoba unobhala wakhona u-ambassador Jonathan Utaunashe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo engasabeli locingo. U-ambassador Utaunashe utshele abephephandaba le-Sunday Mail kuviki ephelileyo ukuba uhulumende uzimisele ukutholisa izisebenzi zakhe zonke iholo elingcono, esithi kodwa lokho sekuzakuya ngakutholayo uhulumende. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngingumevis Gama.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Obenemini wendlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth, uPrince Philip kasekho. Umuyi obeleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99 ubesazakala ngokungakhethi amabala akhe, ikakhulu nxa ekhuluma ngabampofu labensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Difa Wajabi Bango, ukuze sizwe okwenzakala kwele Ngilandi kathesi ngesikhathi sokulungiselelwa ukufihlwa kukaPhilip kulandelwa imikhuba yesikhosi sakhonale.
Ububhubha wabukande kukaPrince Philip kuyinto njengoba sisazi ukuthi ukutshona kwabantu abaku royal family kuba lombandela thize, noma ngithi kuba le effect ethile emphakathini, ikakhulukazi kibo bona laba abe family ka Queen. Kodwa ke abanye abantu nje phandle nje, abanye abantu abaningi abantu baziphilela impilo yabo ngokufanayo njengasoku zonke. Sokusuka khona ngale London esidikidikini, lapho kusuka khona kube ukuthi eparking Palas ilapho kusuka khona kubese kusuba lokutshengisela okuningi, okutshengisela ukuthi abantu balahlekelwe ngumuntu obekade bemhlonipha.
Bakhona abathi uPrince Philip ube yindoda elobandlululo ikakhulu ngomhlobo, kukhona yini wena okwaziyo ngalolu daba?
UPrince Philip ube yindoda ebengathi akakuthandisisi kahle hle hle, ngoba singakhohlwa njalo ukuthi labo abantu umuntu omdala owazalwa ngalezana insuku lapho kwakusa babesa abakhula bekhula ngesikhathi soncindezelo lwabantu abamnyama, ukuthi abantu abamnyama babengakhangelelwa ezingeni elihle. Ongakuthi ukuye kwavusa umsindo omkhulu kakhulu indlela ayiyo yona, le ndlela kade ziphatha ziphatha ngayo ukukhulukazi kumalukazana wakhe laphana unkosikazi kaHeri okunga ukuthi kwaze kwagcina into yakhona ihlupa kakhulu kwagcina sibona noma sebeyikhuluma la kumabona kude ukuthi lapho kwasukela khona uhlupho konapho ukuthi wacabanga ukuthi ngokuphatheka kwakhe ngesikhathi sesibhedlela umalukazana wake wathi hambe siyakhona ngale watshengiselwa ngamhlophe nje ukuthi bayamcwasa ngokubala njalo bazela ukuthi akasoze abe lemfihlo yokuthi afihle ukuthi uya ukuthi uphathekile kwabe lesigameko eziningi kakhulu esasizibona zenziwa nguye iprincipe lapha nokutshengisela khona ukuthi abantu abomunye umhlobo akabathandisisi kahle utshengisela ukucwasana ngokubala okusegcekeni.
Umnumzana Difa wajabi Bango isizalane seZimbabwe isihlala kwele Bhilitane. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon khonale eBhilitane. Live Talk lamhlanje sixoxa ngendaba ezichiyeneyo eziphathelane lokwenzakala elizweni leZimbabwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izipepheli kwele Kenya zamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esimise uhulumende ukuthi avale inkamba ezimbili zeziphepheli. Ugatsha lwezenzakala elizweni leli lwanquma ukuba inkamba yeDadaab leye Kakuma leziphepheli ezivela kwele Somalia leSouth Sudan kumele zivalwe. Inkulungwane zabantwana abazihambela bebodwa lokhu ziqhubeka zisiya emngceleni welemelika lele Mexico lapho abafika bevalelwe emngceleni lo bedinga ubuphepheli kwelemelika.
Inhlanganiso yeTobacco Industry and Marketing Board ibikwa isithi ikhangelele ukuthi ukuthengiswa kwegwayi kulethele ibizwe inzuzo eningi lonyaka ngoba kune izulu eliningi. Ukuthengiswa kwegwayi sokuqalisile kodwa abalimi basola ukuthi intengo yalo iphansi kukanti abasoze bethole isilinganiso esiphezulu senzuzo yabo ngemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya ukuthi igwayi leli lingawukhuphula umnotho welizwe sixoxa lomnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Lonyaka ngibone kuzoba nomehluko nxa sikhangela ukuthi igwayi lithengiswa kanjani lapha eZimbabwe. Sizwe i-Reserve Bank ikhuluma isithi izabhadala enye imali angama US dollars then enye yangkhona angama Zimbabwean dollars. Bebekwenza khonokho sileminyaka emithathu kumbe emine besenza ngendlela leyo. So angiboni utshintsha lonyaka njalo ngibona njengani igwayi lilokho liyilo sibili elithenjiweyo lapha eZimbabwe ukuthi liyaletha inzuzo imali yama US dollars eningi kakhulu. Ukwedlula konke ikakhulu nxa sikhangela ukuthi laphana besuku lockdown bekungela economic activity eningi bathembi igwayi sibili ukuthi lizaba nceda ukuthi kube lama stocks kumbe lama reserves awama US dollars.
Siyabona ukuthi abalimi bafuna ukuthola imali ethethuthu eyamanye amazwe kambe lokhu singabona kubangela ukuthi bengathengisi igwayi labo ngobuningi na bebalekela khonokho ukuthi abasoze bephiwe imali yonke abayifunayo kumbe hayi akusoze ukube lo mahluko.
Ngokubona kwami abalimi bazathengisa igwayi kungasenani ukuthi imali abayitholayo inilutshwane eyama US dollars ngoba nxa sikhangela imakethi yegwayi kulama regulations amaningi kakhulu ukuthi abalimi bayabengelakho wenza i-site marketing njengalokho esikubonayo nxa sikhangela umumbu lamanye ama-grains. Igwayi njengoba liletha inzuzo eningi kuhulumende, li-regulated kakhulu ukuthi angibone ukuthi abalimi bengagcina igwayi okwesikhathi esiningi ngoba baye bengelaye ozathenga igwayi langikhona. So kuzaba normal abalimi bazahamba bayathengisa bekhulume le Reserve Bank engxenye babe lo le agreement yokuthi engxenye imali ingengezelelwa ama-US dollars abayitholayo.
Lowo ke ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecobongula izomnotho welizwe. Sixoxelayo ecingweni eseHarare.
Kuhoza Friday lamhlanje silomculi weRumba uAgent Ncube leqembu lakhe lentunungwe Masters abephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Bantshintshe Inhliziyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esacathulayo kwezomculo edabuka esikhalangeni kodwa ehlabela ikwele South Africa nansi izethula.
Ngiqhamuka endaweni yasemtunungwe ePlumtree. Thina ngomculo indima esengihambile ngicabanga ukuthi leyi enginayo i-albhamu yokuqala. I-albhamu yokuqala sengike ngakhipha nesingle track esiyikhiphe emalangeni adlulileyo. Silungela nje ukuthi sikhiphe i-albhamu enye intsha eyalonyaka ka-2021.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Dali Wami, Liloywe Ngubani kanye lethi Ungubele. Lithola njani
ofuna ukuzithola ingoma? Thina si based eSouth Africa. Inumber zithi 0746964 11, 0746964 11.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Singakutsho nje ukuthi abalandeli beqhubeke besupporta bethenga ama-original ukuze lathi sibe lamandla ukuthi siperforme singaphelele emoyeni, njengoba kusayi album nje yokuqala sisaqala ukuthi lathi size nakhona lokho esilakho.
Uphuma ke enkundleni uAgent Ncube ohamba njalo ngegama lokuthi Mr. Phunyuka leqembu lakhe lentunungwe Masters ngale.
Yo jamazali wako mabe unjabule.
zendaba ebesikhokhela sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka ezikolo elizweni jikelele kulandela ukubanjwa leli gciwane kwabantwana bezikolo zesigodini esigabeni seMathebeleland South. Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ithi kusukela ngomvulo izisebenzi sezizakuya emsebenzini kabili nje kuphela ngeviki. Umeli webudiriro idalele parlamente umnumzana Costa Machingauta owebandla le-MTC Alliance umiswe emthethwandaba kamanje eHarare. Namuhla isetheswa icala lokudlwengula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.